eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mngela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 ngoNkwezi 2020 ngifakisele Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9, kuthi emhlabeni jikelele asebefunyenwe le-COVID-19 besedlula izigidi ezintathu 3,932,623.
Kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law.
Omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa ihayikhoti yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa.
But manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengqayisa ke elami iqembu kuthiwa yi-Samu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemtshado obenza nabalemicimbi nje siyakwenza konke lokho.
Kuwoza Friday lamhlanje sahamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yi-Samu Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9. Abasebehlolwe ukuba baligciwane loba hashi lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha 17,735. Kodwa lokhu ebengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine 3,932,623, kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 271,017. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amathathu 1,349,121. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 54,027 asebefunyenwe beligciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,074. Kwasinda inkulungwane phose amashumi amabili 18,636. Uhulumende usenikeze umanisipala bemadolobheni elizweni amandla okuqhubeka bebhidliza indawo lapho kusebenzela khona abaphila ngokuthengisa lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court wethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye inhlanganiso ezimela uZulu ohlala edolobheni zikhweze isicelo emthethwandaba waphezulu we-High Court esokumisa ukudilizela indawo zabo zokusebenzela ngalezi zikhathi abantu bebhekane lobunzima ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso eyahambisa amakansili emthethwandaba eHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende lamakansili bephula umthetho.
Lokhu okwenzakalayo lapha edolobheni leHarare siyabona thina njengeHarare Metropolitan Residents Forum ukuthi kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law. Kutshengisa ukuthi lapha sisakhatshana manxa sikhangela izinto zokulandela umthetho i-rule of law lokulandela konke okuyabe kukhona manxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe.
Lokhu kusekelwe ngomela inhlanganiso yabathengisa impahla eyebulawa Vendors Association umnumzana Michael Ndiweni.
Abahlonishwa abantu abazisebenzayo iloba ngaze kungenele imithethandaba emkhulu ukuthi abantu abahlonitshe bengahlukunyezwa akulokulandelayo kutshengisa ke konoku ukuthi akula umuntu ohloniphayo umsebenzi wenziwa abantu abazisebenzayo nanku idolobho leHarare loke libhidliza izakhiwo zabazisebenzayo kulusizi kakhulu ukuthi kabalalelanga isinqumo somthetho ndawo esikhulu ukuthi ayikumiswe lokho.
Esinye sakamuzi seHarare umnumzana Charles Noni uthi kusobala ukuba uhulumende kala ndaba labantu.
Sonke siyakwazi nje ukuthi hayi i-council ayinyeke yakwenza lokhu yodwa nje ingela muntu oyithumileyo njalo ingela muntu oyiphayo amandla okuthi iyeyise lesi sijeziso se-High Court okutshengisayo sibili ukuthi hayi umlayezelo lo uvele ngaphezulu kohulumende lapho esingathi ngama-higher offices e-government okutshengisayo ukuthi hayi uhulumende nguye nje ongemuva kwale ndaba yokubhihlizwa kwama-tuck shop siphakathi kwe-lockdown leyi okutshengisa vele ukuthi uhulumende kalani lo zulu njalo lokuzwela uzulu ukuthi uzulu uzaphila njani.
Kodwa isikhulumeli sedobho leHarare umnumzana Michael Chideme uthi abakwenzayo kusemthethweni njalo bazanikeza uzulu indawo zokuthengisela.
The city encourages residents with illegal structures to move
ukuthaza abantu ukuba bakhuphe izakhiwo ezingavunyelwayo masinya ukuze bagcine impahla yabo yokwakha bayisebenzise endaweni ezivunyelwayo. Sinomhlabathi esupha abantu ukuze bakhe endaweni ezivunyelwayo. Siyalungisa indawo zokuba labo abafuna ukuthengisa bathole indawo ezifaneleyo.
Umthethandaba weHigh Court unqume ukuba ama-council ame ukudiliza indawo zokuthengisela ezisetshidungwizale eBoet. Kodwa isinqumo sikahulumende esiphume kuphephandaba leHerald esilotshwe ngumnumzana Zinechimwe Churu unobhala kugatsho lwentuthuko yezabelo sithi amakansili angaqhubeka ediliza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Umthetho ndaba weHigh Court namhlanje wethule isinqumo esivimba uhulumende ukupha iMDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphi izigidi eziyizikhombisa lengxenye zamadola 7.5 million Zimbabwe dollars emele iye kuMDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. IMDC Alliance yiyo ekweze udaba lolu emthetho ndaba ngoba uMakhuphe esithi imali le ize kubandla lakhe kulandela isinqumo seSupreme Court sokuthi nguye owayemele akhokhele ibandla ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai hatshi uChamisa. Kodwa umahluli weHigh Court umnumzana Nangati Kanumanongwa unqume evumelana leMDC Alliance namhlanje. UManongwa uphe umphathintambo wezemali lowezemithetho amalanga alishumi ukuba baphikise isinqumo sakhe nxa befuna. Imali le iphiwa amabandla amalunga ephalamende amaningi uhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finances Act. Njalo esikhathini sonke lesi ibivele isiya ku-MDC Alliance. Kodwa uMakhuphe useyifuna laye esithi amalunga ayidalela ephalamende aku-MDC Alliance ngawakhe. Kule viki uxotshise amanye awo kuleli dali. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isinqumo lesisihle ngokuba sipha ithuba lokuthi kuke kucace kahle ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sithinta okungakanani MDC Alliance ukuthi siyayibopha yini kusuka kusiya phambili. Ikakhulu kulona lolu daba lwemali kulapho kuzavela khona kabanzi ngokuba phela iMDC Alliance ayisibo kuphela laba vela kuMDCT eyayikade ikhokhelelwa ngubaba uSwangirai. Kukhona abavela kuMDC, abavela kuPDP, abavela kwezinye inhlanganiso. So imali nxa iphuma iphumisa kubo bonke laba bantu. Angizange ngezwa umama uKhuphe esithi bonke labo bangena ngaphansi kwakhe. Ngakho ke kuyahlupha ke lapha imali nxa ususuka yonke uyisa kuye kanti kulabanye vela ababekade bengelayi. Lapho ke kulenkinga ubekufanele kumiswe uqale ucace kahle ukuthi kusebenza kanjani ukuze kuyiwe phambili izinto zime ngendlela efaneleyo. Lithube lihle ke ukuthi kuvele kahle konke ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sibopha okungakanani kanani iMDC Alliance. Nga sibophi MDC Alliance, sibopha luphuhla ngothi lweMDC Alliance. Yonke yini kumba abanye kuMDC Alliance. Kodwa njengoba imali iqondiswe kibo bonke, kunzima ukuthi besisiwa kumama uThokozani Khuphe kwabanye yafika njani.
Umphathi ntambo wezemali kanye lowezemithetho abaphathwa yilolu daba ubona bephikisa yini isinqomo lesi?
Ngicabanga ukuthi bazaphikisa bazathi bona iSupreme Court iyathi umama uThokozani Khuphe senguye ophethe iMDC kababuyele kuma structures ka 2014. Kodwa phela into omele uyikhumbule ukuthi le mali kayiphiwa iMDC ama structures eMDC. Iphiwa iMDC kumbe noma yiliphi ibandla lezano PF uma ngabe bemelwe eParliamente linani elithile ngokomthetho weZimbabwe. Ngakho kakuhlangani imali evele eParliamente lama structures ka 2014 kuzamele kucace ukuthi imali yakanjani bona bengavotelwanga ngaphansi kwalelo gama. Yikho ke lokho ezabe kulungisa ke iHigh Court ukuthi kuyahlangana yini kumbe kakuhlangani. Kodwa nxa ukhathana kunzima ukubona ukuthi ukuhlangana kwakhona kusebenza ngayiphi indlela. Ikakhulu nxa kuhlanganisa yonke iMDC kungakhetha uhlangothi ukuthi iMDC Alliance yakhona yiphi nxa kuyukuthi ngamaqembu ahlukahlukene. Okwakhathesi hayi kakuvumi kodwa sizabona nxa ngabe sebephikisa bona laba bakahulumende.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Studio 7, Nesakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington DC. Kulive talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule isihloko, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulinganiswa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa uSithandekile Mhlanga.
Amabandla aphikisayo kwele Ethiopia athi asola uhulumende ngokwephula isisekelo sombuso walelo lizwe ngokuba esedlulisela ukhetho phambili. Ingcwethi zithi inani labantwana abazasetshenziswa ukuvuna emasimini eGhana le-Ivory Coast ngokungekho emthethweni i-child labor ngenxa yobuyanga obuzadalwa ikumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lizakhuphuka.
Ababalisi labafundi bezigabeni zemandebeleni baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19. Bekhangele njalo ekuvulweni kwezikolo kanye lemali emele bayiphiwe izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izikolo sezilamaviki phose ayisikhombisa zivaliwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo akukaziwa ukuba ziyovulwa nini. Ababalisi labafundi bathi bakhathazekile ngakho ke balemibono ehlukeneyo ngengxaki esidalwe yilo umkhuhlane kwezemfundo eZimbabwe. Umbalisi wezansi emandebeleni unkosikazi Nomusa Nyoni uthi labo bakhangelele ukutholiswa imali izikolo zivulwa.
Ayibo kambe sesizwile sibili ukuthi amanesi engezelelwe imali sesikhangeleke ukuthi uNkulunkulu ephathisa sivule isikolo amateacher lathi siza kwengezelela imali ngoba umbalisi nguye umuntu ohlangana ke lalolu hlupho lokuthi angangena umkhuhlane weCOVID-19 52 children phambi kwakhe 35 iphambi kwakhe uzuthi unesungcono ngoba uzathola abana laba sebefike ngale begula uteacher vele uku risk okunye kumali sa so sikhangela uhulumeni ahlaqalisa amalungiselelo considering iplight yama teachers.
Unkosikazi Nyoni uqhubeke ethi ababalisi labantwana balakho ukuthelelana lomkhuhlane izikolo zingavulwa.
Ngikhangela sibili ukuthi kule ngozi yokuthi nxa kuvele kungakontinua kunje kuconsider amanesi wodwa ophiwe imali amanesi amateachers engaphiwa ngakho kuzahlupa. Sesinanzelela ukuthi COVID-19 le vele isort of airborne iyaspreadeka nje lula. Abantwana bayathelelana lombalisi uyathelelwa. Akukuvele kulobuzima sibili. Umbalisi uku-risky la uzagula.
Isakhamuzi sekezi umnumzana Whiteman Moyo yena uthi bakhathazekile ngeholo lababalisi ngoba belakho ukukhalala umsebenzi uma uhulumende engabalungiselanga.
Kuthiwa khona kule bush allowance kuzoba le risk allowance. Encane sizwa ngapha ku Ministry of Education kubabalisi lababalisikazi labo headmaster. So kuthi kuthi bathi bona abafuni ukuthi bafike kulelo banga lokuthi sebengayenza lokho kwakuthiwa yi-sit at home lokho kwakuthiwa yi-strike sebeyekela umsebenzi. Hatshi into ekhona ukuthi uhulumende kahle aphangisa nanzelele ukuthi kulohlupho lapho olukhona olungafika ezikolweni. Abantwana nxa befundiswa abakawubambi umkhuhlane kulapho kule ngozi enkulu ngoba uyabe ungakwazi ukuthi fundisa umntwana olomkhuhlane mbongela umkhuhlane. So akunanzelela ukuthi nxa kuphiwa amanesi akuhle kuphiwe kuphiwe lababalisi.
Isifundi enkayi umbali yemvelo Ngwenya ucele ukuba izikolo ziphuze ukuvulwa.
Lapha mina ngikhuluma ukuthi sibe sicela ukuthi izikolo zingavulwa masinyane ngoba abantwana ngale zikolo babehlangene njalo kulale COVID-19 singahlangana ngoba abantwana besikolo bangagcina betesta positive kule coronavirus. Ngibe ngicela ukuthi izikolo ziphuze ukuvula ngoba kule flow leyomqando esizabuya njalo kathesi abantu baku-lockdown babeswela izinto zokudla nxa sesivula izikolo abantwana bazabe sebeswela okokudla.
Umbali yemvelo Ngwenya uthi ukhathazekile ngokuswelakala komuthi wokwelapha kumbe ukuvikela i-COVID-19.
Ama-scientist wona la ayiwa umhlaba ayihlula into ebulawa yisepa yena le esigeza ngayo. Indawo zonke lapha emathawni nasemakhaya ufica kufakwa ama-sanitizers ngezigubhu ezile mithi efana lamasepa ogezi izandla eyogezi imiganu kodwa kuthiwa yona le imithi yabulala i-corona. Wona ama-scientist wona lawa ehluleka nje ukuthi yenza umuthi ofana lesepa yena leyo kodwa ongalimaziyo emzimbeni omuntu ongadleka umbunatheka kumbe uthelele emakhaleni ukuze siqede leyo corona phakathi kwemzimba yethu.
Umongameli Emerson Mnangagwa kakatsho ukuba izikolo ziyavulwa nini kodwa ngolwesihlanu weviki edluleyo uyekethisile iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya ngakho ke ilizwe likusigaba sesibili sokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende ngesicelo sababalisi semali lapho izikolo zivulwa njengalokho okwenzelwe abongi njengo ngoba abengatsha zonke zemfundo bebengadobhi ucingo loba ukuphendula imibuzo ethunyelwe kuWhatsApp. Lisiyashona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle ezweni lubike ukuba lokhe kulabantu abangamashumi amathathu lane abalegcikwane le-COVID-19 ezweni. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukumisa ukumemetheka kwalo umkhuhlane njalo uZulu sokumele ahambe egqoke okokuzivikela vikela okuvala umlomo lamakhala imask. Ozabonakala engela mask emphakathini ulakho ukujeziswa ngokuhlawuliswa $500. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo wayengumdlali weqembu lesizwe lama Warriors uNoel Kaseke uthi uziphatha uqhakathekile kakhulu kubadlali bomdlalo wenguqu abasakhulayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukaseke umsekeli wemqeqeshi weqembu leDiba Al-Hussein Sports Cultural Club nase-United Arab Emirates uthi uzimisela nokuziphatha kuhle kunakho ukudala umehluko phakathi kokuphumelela nokungaphumeleli emdlalweni wenguqu.
Ngiyalikhuthaza abafana abakathesi abasakhulayo labalasi isifiso sokuthi bedlale ibhola. Kumele ube ne-discipline lokuzinikela ngoba uma ungelakho lokho kubili, hayi, awusoze wakwanisa ukuphumelela. Awusoze sibe wakwanisa ukuphumelela. Discipline lokuzinikela yikho okuqakatheke kakhulu.
Ukaseke ukhulele kwiqembu leHighlanders idlala kumaqembu abasakhulayo lapho aqeqetshwa khona ngu-Ali Baba Dube. Ngemva kwalokho uqale udlala kwiqembu elikhulu leHighlanders lapho asebenze khona nabaqeqetshi ababalisa uRamon Kumbu nasebadlula emhlabeni yabathi uBenjamin Muyo, uWilliard Khumalo kanye no-Eddie May. Ukaseke uthi bonke abaqeqetshi labana kanye nabazali bakhe babeqakathekisa ukuziphatha kanye nokuzimisela njalo imfundiso yabo yenze waze wadlala nasemazweni. Uye wadlala emazweni abalisayo Albania, India, Cyprus kanye nase-United Arab Emirates. Ukaseke uthi uba ngumuntu olalelayo olembewu oqakathekile kathesi ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyalicela sibili Mahlabezulu, asihlalenini endlini, asincedaneni. Umkhuhlane lowo sewukhulile, bantu bakumthakazi, lihlale ezindlini. Kube isikhathi nje ukuthi lihlale lemuli. Lo mhlaba ubusenza singasahlali endlini. Lokho esibhizi sisebenza, sakwasatholakala isikhathi sokuthi kuhlale phansi njengemulo, kuxoxwe i-aftermath lemadoda lesiphiwe uNkulunkulu yokuthi sikhangele impilo zethu.
Ukaseke wadlalela neqembu lesizwe lama-Warriors njalo leminyaka emithathu ethethe umhlala phansi. Phambilini kwaba umsekeli kamqeqeshi kuqembu alisebenzela kathesi kwaba umsekeli kamqeqeshi kuqembu le-Al-Hamriya. Ngimelesitudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Kichi waza Friday, my darling. Waza Friday, 7
o'clock. Waza Friday, namhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yiSami Express. Leli qembu lisanda kwethula idlakade lalo lakuqala elilesihloko esithi Umalayitha. Umthungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yanga mai lalu ke bukuli ketika dari kiu mempete ngar masal jajar kita cinta bersanda mai.
Iqembu leli likhokelwa insizwa edabuka ePlumtree uMandla Msimanga njalo lihlabela likwele South Africa. Nangu umsimanga echasisa ngembali yakhe.
Kitoku mculo ngiqale kudala mphela ngumuntu vele odlala eKatari kakhulu odlala isigingi. So ngiqale ndlalela abanye abantu ngaqhubeka ndlalela abanye abantu. Kwathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengqayisa ke elami iqembu kuthiwa yiSami Express. So besicela oyabe kufuna ukusupporta ngakhonnecta nalathi obabe kufuna ukuyenza into zemtchado obenza nabalemcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Indlala teleli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye lale ethi ukujola. Kuyini ongakutsho kubalandeli Msimanga?
Abangathengi amafongfongu loko kuthengiswa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu uma singabaculi. Siyayenza into ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sokudleka thina ezikhwameni zethu ngoba i-CD lema siyiripota ngemali ephezulu kakhulu.
ngathanda ukuthi ngayidlala telenu balithola njani
oyabefuna mhlawumbe yabele umcimbi olani efuna ukusikonnecta ku 0612659640 mawufuna uya WhatsApp mawufuna ufone uyalithola ke CD
lekhumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe lesamo express ngale eka Malaija ethi maphokothela
savuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singakaligqibi uhlelo lwalamhlanje kodwa sikhangele esilaso inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus ezimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9 omanisipala bemadolobheni ezimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa i-high court yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa kuwoza Friday lamhlanje besihamba leqembu elicula umdumo werumba elisixathulayo elizibiza ngokuthi yi-Sam Express. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah nsithi libe lempelasonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.